Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7. NgoLwesibili mhla ka 23 kuNtulikazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezizimeleyo zithi kumele kuvikelwe bonke abaza kwethulela izinduna obufakazi ngokwenzakala ngesikhathi seGugurawundi. Zikhala ngendlala izakhamizi ematopo esabelweni seMathebeleland South. Ukulabatsha abaningi asebefisa ukusuka eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele kuvikelwe izakhamizi esiza kwethulela izinduna ezabhekana lakho ngesikhathi seGugurawundi lapho kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezimbili 20,000 i-5 Brigade enkabazwe leMathebeleland eleZimbabwe lisanda ukuthola uzibuse. Inhlanganiso lezi ezigoqela e-Save Mathebeleland Coalition zithi abantu abaningi ezabelweni lezi lokho besesaba isikhathi seGugurawundi ngakho ke kumele bevikelwe imithetho yelizwe ukuze bekhulume lezinduna bekhululekile. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lokuhlolisisa okwenzakala ngalesi sikhathi. Akwaziwa ukuba uhlelo lolu luqala nini njalo lokuthi bazatholani abalezihlobo ezibikwa zabulawa ngaleso sikhathi. Sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Busani Sibindi okhokhela inhlanganiso yeSave Mathebeleland Coalition.
Okuqakathekileyo yikuthi abakhokheli abakhona kulama traditional leaders ayibovela abakhona abayinsika yesigaba seMathebeleland balomlando omkhulu kakhulu wokuthi bekhulume labantu babo, bese kusiba lamanye nje inhlanganiso ama organizations labakhokheli ama local leaders. This is the first step of abantu kumele beqase behlangane. Kusuka lapha laba abayibo abayenza lo mbhuqazwe bona kabazibutheli ngokuthi bona bafuna ukubuya sikhathi bani, babizwa sokungene kuwo wonke ama processes ke sebe engagewa ukuthi right lokhu lalokhu. Ngoba kahle kahle nxa sikhuluma kunje kule ndaba zama reparations okumele zikhangele, kule ndaba ze cleansing, kule cultural practices okumele zenziwe zokuklinza ukuthathwa abantu laba behambe bengcwatshwa kuhle lana. Akumelanga into yakhona ibe yinto engaphekwanga yaphelela, engapingekeli ukupheka iphelele, iyahlala ihluphi ihlala iphenduka.
Lina njengenhlanganiso lokubona njani kulokhu okuqhutshwa egovernment?
Ama hearings lawa okokuqala kawanike ama guarantees abantu ukuthi bazaba protected from any interference ngokuthi bekhuluma ngokwenzakalayo. Kuhle ngoba nxa kuthiwe asekhona ama hearings. Okwesibili kumele kube le formal act of parliament eba yi acknowledgement yokuthi into enjalo yenzakala. Kungabi ukuthi ubani ukhulume ngesikhathi enebusa, kumele kube yinto evunywa iParliament yeZimbabwe ukuthi bekhona. Njalo futhi kunjalo ke akunikwe lama protective guarantees abantu ukuthi they will not be victimized nxa sokusenzwa into enje.
So kodwa kuzaphumani khonapho? Phela abanye badivela kuphumile nje.
Thina sifuna kuphumeni. Mhlawumbe umbuzo kumele sizibuze wona thina, ngoba angithi abantu abale problem yithi. Kufana lokuthi intombazane ngakuye izithwele ekhaya, abantu bephikisisa imuli yedecidayo yona ukuthi iyahamba yemshiya khona le kumbe yenzani. Laba abantu nxa sebesiyabizwa ke sebebuya, sebezanikwa ke isigwebo sabo. Angithi kuba njalo. Thina yithi insika.
Lifunani, lifunani khonapho sifuna kuphumela.
Uma uthi sifunani, nxa usitho as abantu bakithi, ngibona ngazathi it's a collective wish yokuthi indaba le ilungiswe, ilungisiseke. Ayikhona ipho ngulungiswa nje, ilungisiseke. So uzathola ukuthi lathi kunje siproducile elethu iphepha, standpoint yethu ekhangela step by step ukuthi ingaba abantu nxa bengayinelisa nje ukuthi beyinanzele bengayithatha ekuthole ebulenjini www.sevmathebeleland.org. Sizayi-uploada abantu bese bekhangela labo sebe inputa abakubona ngazathi kungabe lakho kukhangela, ngoba it's a collective effort esingakufisiyo thina ukuthi kusiyafika 10 years laba abantwana sesibazele bebelokhu bebiselwe emuva izinto osokumele zilungiswe.
Lo mnumzana Busani Sibindi, umkhokheli we-Save Mathebeleland Coalition, Obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese New York konapha eMelika. Ugibbs uphinde waxoxa njalo lenduna umtshana Khumalo okhokhela uhlelo lokukhomisana umlotha ngeGugurawundi.
Izinduna lezi eziya kulolu hlelo zatrenwa. Batreniwe ukuthi bazakwenzani ngabantu abangafuni ukukhuluma phambi kukaZulu, ukuthi bazabaphatha njani labo bantu abangakhululekiyo ukukhuluma ukuthi bezu, ngoba kuvele kuyayangisa khonokho ukuthi umuntu atshele abantu ukuthi mina ngadlewulwa. Kuvele kuyayangisa. So kunamalungiselelo izinduna ezizawenza laba abazabefuna ukuthi bakhulume ngohlelo lwabo ngasese bengeziwa ngabanye abantu. Akhona lawo malungiselelo, zonke iy'nduna zitreniwe khona lokho.
Ye, mase sikhangela njalo kulabanye abakhala ukuthi kati manje nxa sokukhulunyiwe konke lokho kwalungiswa, kambe bazanikwa yini imali laba bantu ababulawelwa izihlobo zabo? Kanye ludaba olukhulu kakhulu lolo nduna.
Asikwazi baba ukuthi baza ngabe funile imali lo ocelileyo ukuthi ke sigodwe size ukuthi bathini. Angikholi ukuthi angaphunga ukuqalisa lolu hlelo luphunga ukuphelela emoyeni abantu besi sibafuna lokhu. Siyathemba ukuthi lokhu abazakuthi bakufuna bazabanika. Singazake sithi ukuthi basoze banikwe kumbe bazanikwa, kodwa sinethemba elikhulu ukuthi lokhu abazakuthi ukuthi bakuza kunikwa bazakuniwa. Ngoba ngaze kuphunga ukuqalisa nje uhlelo luyaphunguka yize neze.
Kulabanye sibula bathi kanti bolaba babonayo-ke alingeke labadonsa likhulume labo kwezithe phela abantu bebhodle bethi ha lapha simzwile utsho itefutefu lapho bekhuluma ngalokhu nguye umuntu wahambulalayo lo awusuke bedonsele eduze.
Nxa kuyukuthi bakhona abaza kuthi napho abantu abambulalayo ngobani, sizabe silabantu abarekhodayo abashoyo ukuthi ababhalayo yonke into eyenzakalayo sithi ngama-rapatos. Ngaku lo muntu esigabeni othile abazakukhipha ukuthi lo nguye esibulala mbo esenza lokhu lalokhu, uzabona yena uhulumende ukuthi uza kuthini ngalabo bantu, ngoba uzabe kubhaliwe ukuthi uSibanda noDube lobani ngamabizo abo ukuthi bababebulala abantu basebebona ukuthi kuza kuthiwani labo. Futhi yabe mele ukuthi nxa induni sebephumile abantu abasho njalo, induni ibuza ukuthi lifuna ukuthi bezwe njani labo bantu. Ingazapho ngukuthiya kusemoyeni, kuyamele bona aba abantu abaziyo ukuthi nguzibani bani wayesibulala basho ukuthi sifuna ukuthi labo bantu benziweni.
Le ntatheli izindaba lo zizavunyelwa yinti zingene zilalele kumbe kuyadwamanini kancane silungise lokho?
Hayi, asikaqedi ngazo zolezo ukuthi bazangena ukuthi kusiphi stage, kodwa sisezaxoxa ngakho ukuthi senze sifinalize ngakho ba abantu bazayo befune ngayo ukuthi bazi ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Leyo yinduna umtshana Khumalo obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwabulawayo. Abantu abanenge elizweni bathi indlala ilokhe ibhahile ikakhulu emaphandleni ngenxa yesomiso lomnotho welizwe ongamanga kuhle. Intatheli izindaba yethu yezirachisa Sibanda wethekelele ekhezi esiqintini seMatopo lapho abantu abakhala ngokuswelakala kokudla lamanzi wasethulela lolu daba.
Izakhamizi iphose zonke esigabeni lesi zithi kazivunanga lutho lonyaka ngoba izulu kalinayo ngenxa yesigudumezi somkhathi ese-El Nino esisemhlabeni wonke jikelele. Abantu abaningi esigabeni lesi bathi sebethengisa izifuyo ukwenzela ukuziphilisa. Omunye ababhekane le ndlala ngumnumzana Jacob Dube ohlala eNathisa.
Sikhala ngendlala la manzi sinatha le nkomo lawo manzi sinatha le nkomo asecitshile. Kube kakhulu amanzi vele kasilamanzi njeizibhorane kasilazo asilalutho sihamba sigebha lapho echebechebeni lapho kunatha khona inkomo lalo sinathe amanzi akhona vele aludaka kodwa akulayo indlela siyanatha kuphela.
Unkosazana Vaita Dube ngosakhulayo labantwana abathathu uhlala eMathanda Village uthi uphila nzima labantwa bakhe.
Hayi kithi lapha kunzima impilo yangikhona inzima ngoba into eziningi asilazo especially thina abatsha. Imisebenzi akula, cela ukuncediswa kuthi nxa kungaba labantu amadoni angasinceda ukuthi senze ama-projects ukuze sikwanise ukuthi si-any livings.
Emadwaleni Village bathi bacela ukugejelwa isikotsho ukuze banqobe udubo lwamanzi. Umnumzana Moses Banda esekamuzi salindawo.
Sithwele nzima kakhulu lapha esigabeni ngoba lapha engikhona mina hhayi sithwele nzima kula manzi. Hayi ebesikucela nje besicela ukuthi ngabe kuba lezibhorana lezibhorana indawo yethu esikiyo ayisithole zimaku indawo engcono yingale libona elamanzi nale le ngale ngaphishiya ngale ngabe kuthiwa singale kwamasimo ngabe liyabona ukuthi hayi abantu bathole zima sibi.
Umfelokazi ugogo Evelyn Ncube oleminyaka engamathumi asithiyagalombili lanhlanu 85 ohlala yedwa etshatshani uthi umangoyo ulala eziko kanti manga lonyaka ngoba amandla engasekho.
Anzange vele ndilime ngahle ngehluleka khona ukulima. Akuzange-ke kuvele kuthini ngehluleka ukulima ngenxa yokuvula.
Emalindi village izakhamizi zithi azilimanga ngokuswelakala kwezulu. Ukwazana hlezi bimoyo uthi bancedwa izizalwane zakule ndawo ezihlala eSouth Africa leBotswana ezibathumela ukudla.
Asilimanga kuhle lokho sikhala ukuthi nje lokho siphoselwa ngabantwana babafowethu abaseguli babasiphoselayo nje le ulufele engena yayisithatha ngasonke khetha abayachiya. Thina siyabhala amabizo ehambe emahofisini khona ngale kubuye sesikhethise bekhitshiwe abantu. Thina sikhaliswa ukuthi inkinga izulu lalapha eKZN alini amanzi besilawo lapha edamu lakomidlo kodwa sikhala ukuthi lo nyaka isibanga sakhona azaphela.
Umsekeleli webandla elibusayo leZANU PF umnumzana Amos Dlomo uthi uhulumende uyazama ukugcina abantu lanxa kungela kudla.
Sisicela ngani uNkulunkulu anganethi izulu sithole amanzi ngoba le nkomo zinje so akula lutho ezivuthwe njengoba landiyazibonela ukuthi njani. Noma inkomo uyikhothame phansi yabona TV ivele idobhane umzimbu wezibhorane noma ungalamanzi asincede ngakho uhulumende. Uyakuthi nxabe lapho izulu liyakuna khona. Sizuzu ukuthi sincedakale kuzibhorane noma okunye amadamu la aqakathekile kakhulu ukuthi abakhona abalamandla bazame unjani balime.
Umnumzana Edgar Moyo ongumpathintambo wogada lwamandla kagesi njalo engummeli walesi sigaba seMatobo North edalela ePharlamende uthi uhulumende wakhe uyazama ukusiza uzulu ngokudla.
Indlala ikhona amanzi ayahlupha kodwa-ke kakhulu emunjini eurholiseni abantu hhayi khanya uhamba kuhle. Lanxa nje uhulumende ze imizamo emkhulu kakhulu eyokuthenga ukudla ukuthi abantu baphiwe ukudla emakhaya. Kodwa kuqakathekile njalo ukuthi silungiselele isizini le ebuyayo ukwenzela ukuthi indlela le engaziya sithola. Njalo singaze silime sithole esikutholileyo kumele singathengisi konke sigcine okunye eziphaleni ukumela izikhathi ezinjengazona lezi.
Inhlanganiso ezizimele zithi kulabantu abedlula izigidi ezingamathuma esithupha 61 million ababhekane lendlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili 2 billion United States dollars ukuze kuncedwe abantu abalambayo. Ngiyimela isitudio 7 ngiseKZ igama lami Jesus Banda.
Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ukumbe i-ARTUZ umnumzana Obert Masaraure usexotshwe umsebenzi ngohulumende. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ayikhokhelayo yethule impumela yophenyo lwayo oluveze ukuba sesisiwa isisindo semfundo eZimbabwe njalo bathwele nzima ababalisi elizweni. Inhlanganiso le ithi kumele kukhangelwe imbangela yalokhu okukhanya igoqela indlala yezikolo, ukwendiswa kwabantwana, iholo eliphansi elababalisi lokunye okuhluphayo. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli se-ARTUZ umnumzana Themba kuye Moyo.
Usemisi umsebenzi ufuna sibuyele emuva. Umuntu omisa umsebenzi kupublic service uhlaliswa kwi-hearing kuxoxa ukuthi wena ulalokhu lalokho owakwenzayo. Ngixoxa laye mina njengo-spokesperson lo president uthe vele kazange anikezwe ichansi yokubuza kumbe yokuphendula. Bamnikeza iphepha walivala bathi khona okho esesikunikeze khona yikho.
Kugwalo olukhutshwe i-ARTUZ khuluma-ke ngendaba ezitshiyeneyo ezigoqela-ke ukuguquka komkhathi. Lokhu likubona kuphazamisa kanganani abantwana?
Nxa sikhangela ukuguquka komkhathi kulo mbandela omningi ekufundeni kwabantwana, izulu eliningi, indlala. Asiqale sikhulume ngezulu eliningi. Izikolo zethu zemaphandleni lapho ezikhona kulamabholoho. Izikolo zethu emaphandleni lapho ezikhona abantwana babesuka
emakhaya kubo bahlangana lendonga bahlangana lemfula okubenza bagcine bengasayi esikolweni balahlekelwe lithuba lokufunda.
Olunye udaba olukhulunywa ngalo ludaba lwamantombazana amancane ayiwo okuthiwa yiwo achiya isikolo esasemancane abanye besendiswa. Lolu daba libona sengathi kuyini okungenziwa ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe imfundo yamankazana.
Indlela yokuluqeda inye imfundo njengesisekelo sombuso njoba sivele sisitsho. Umlando womuntu okumele akhokhele imfundo nxa silandele isisekelo sombuso nguhulumeni.
Ugwalo lolu ngokubona kwenu luza kwamukelwa na nguhulumende?
Nasikumzabalazo wokulwela abantu abampofu ukuthi siyayamukelwa kumba singasiyamukelwa, sikukhangele kakhulu, kodwa sikukhangelayo ukuthi umbiko uyafika yini kuhulumende, ngoba siyakwazi ukuthi asozathi ukuthi sizwe nge-athuzi ukuthi te kukhona esesikubona kusenzakala ngendlela yokuthi thina sikucelesa kuthi.
Lo umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ. Obesecingweni lo Tabo Kancube we-Studio 7, asenelisanga ukuthola umbono kahulumente njengoba imbuzo esiyithumele isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro ibingaphendulwa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uNkosikazi Kimberly Chiatwe, umkhokheli wamapholisa avikela umongameli kwele Melika, usesukele esikhundleni kulandela ukuchothozwa lidale leCongress ngendlela ehluleka ukuvikela owayengumongameli umnumzana Donald Trump, owadutshulwa ikhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho oluzayo walimala. Umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ukhangelelwe ukuba uzahlangana kusasa lomongameli Joe Biden. Uzabe esethula umbiko wakhe edalele Congress esebonane lomnumzana nomongameli Biden. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe eziphathelane leMelika.
Inyathelo elithethwe ngumongameli Joe Biden elokuthi engancintisi kukhetho lokudinga umongameli weMelika selibe lomthelela omkhulu kulomkhankaso. Intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns usethulela lolu daba olutolikwe yi-Studio 7. Omunye owamangaliswa linyathelo likamongameli Biden ngumnumzana John Dix olelungelo lokuvota eGeorgia.
I think a lot of people like me in the United States who are particularly maybe in the middle undecided.
Nibona engathi abantu abanjengami eMelika abangakacabangisisi ukuthi bavotele liphi ibandla kumbe abafuna ukuvotela ama Democrats sisamangele njalo asikwazi ukuthi lokho kutshoni kithi.
Umnumzana Johnny Bester ohlala eAtlanta ozavota eGeorgia uthi ngabe umongameli Biden wachiya kudala lomkhankaso.
I was a little nervous about the direction of our country because of Biden being in office for such a long period of time.
Ngingira qiniso ngokuthi ilizwe lethu liya ngapi ngoba uBiden ngingafuni ukumbona eqhubeka ebusa. Kodwa nxa sicabanga ngomkhankaso wakhe bese sikhangela uTrump ngubani esesilaye khathesi.
Esigabeni seOhio umsekeli webandla lamaDemocrats umnumzana Richard Freeman uthi umongameli Biden wayezanqojwa ngumnumzana Donald Trump.
Well, I think it's a good decision. I think he didn't have a chance against Trump.
Ngibona engani isinqumo esihle lesi. Ngibona engani uBiden ubengela thuba lokunqoba uTrump. Abantu abaningi bebesola ukuthi useluphele, lami ngingomunye wabo.
Unkosikazi Kathy Lindmeyer weNebraska uthi umongameli Biden ubengasela ngqondo ezibukhali selokhe wathatha intambo zombuso.
I'm sad because I do feel that Biden did a good job.
Ngidanile ngoba ngiyalandzelela ukuba uBiden wenze umsebenzi omuhle njalo wenze lokhu ngoba efuna ukuthi ilizwe libambane, kodwa akusenzakalanga.
Esigabeni seSouth Carolina unkosikazi Mariana Hall Uthi okwenziwe ngumongameli Biden akusoze kuguqule ingqondo yakhe ngokusekela umnumzana Trump.
I think it's going to be really interesting to watch the Democratic Party
kind of scramble to determine who they're going to put in place. I've seen there were something
Uthi ubona umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris efanele ukuncintisa kulesi sikhundla.
Love to see a female up there, you know.
Ngisengela uKamala, ngiyathanda ubona wesifazane ekhokhela. Ngicabanga ukuthi ukhaliphile, ukhuluma kuhle, uselungele ukuza, uselamakhono amaningi ngalomsebenzi.
Esigabeni se-Oregon, umnumzana David Strong uthi uzavotela unkosikazi Harris.
You know, it's not a given that Kamala Harris is going to be the nominee.
Uyazi ukuthi akula siqiniseko sokuthi uKamala uzakhethwa ukuthi ancindise. Nxa engakhethwanga kuza kuba lengxabano kubandla lamaDemocrats.
Unkosazana Stacey Pritt weNew York uthi kuza kuba nzima ukuthi ilunga lamaDemocrats linqobe umnomzana Trump.
Somebody who is younger, he will seem more competent at least.
Ingqengo bani uzamnqoba uTrump asazi. Kungcono kodwa ngibona ngani sesilethuwa.
Unkosikazi Madeleine Mills weNew York uthi isinqumo sikaMongameli Biden siphozile.
I wish that they had the Democratic Party had figured this out.
Ngifisa ukuthi ngabe ibandla lamaDemocrats la kubona kudala lokho. Ukwenzela ukuthi ungakhanyiswa ukugijinywa sokuyinxabanqoza. Kodwa ngibona ngani uBiden ubeza nqotshwa nguTrump ngabe uhlalile.
Lanxa umongameli Biden esithi usekela unkosikazi Harris ukuthi athathe isikhundla sakhe kulolu khetho, isinqumo sizathathwa yiziphathamandla ama-delegates emhlanganweni we-convention yama-Democrats ngenyanga ezayo edolobheni le-Chicago. Lolu daba lilwethulelwe nguScott Stearns, intatheli zindaba ye-VOA, lalitolikelwa yi-Studio 7.
Kulaba sakhulayo abathi bafisa ukusuka eZimbabwe bayidinga imisebenzi kwamanye amazwe ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe, lokunye okubabamba ngamandla abanye babo ukuba besuke elizweni. Bathi akuqedakali okwenzakala elizweni njalo balakho ukuluphala bengakaze besebenze kumbe benze okukhanyayo empilweni. Uhulumende uthi akumelanga besuke elizweni ngoba ile Zimbabwe lithuthukiswa ngabanikazi balo. Kubika uTobias Mutsingwa.
Inhlanganiso ebona ngezisebenzi emhlabeni wonke jikelele e-International Labour Organization yenza uphenyo olwaveza ukuba kulabatsha abedlula ingxenye yesigidi 600,000 abasuka eZimbabwe ngomnyaka ka-2020 besiyadinga imisebenzi emazweni afana lele Australia, Bilitane, Melika, Botswana, South Africa, lamanye. Lithi inani leli likhangelelwe ukuba lakhuphuka eminyakeni elandelayo ngenxa yokugugudeka komnotho eZimbabwe lokunye okukhathaza uZulu. Asebesele eZimbabwe bathi sebefisa ukusuka elizweni ngoba akukhanyi ukuba kuza kuba lenguquko okungenza besebenze. Omunye wabafisa ukusuka elizweni ngumqoqi Ncube ohlala koBulawayo.
Ngokubana khathesi eZimbabwe sisebenzele singathi thina i-hand to mouth ongasiyo nto enhle. So mina ngithi I would leave Zimbabwe.
Banengi abalesifiso esifana lesikamqoqi uSipho Dlomo osakhulayo odabuka esigodlweni senkabazwe eGweru uthi sokuseduze ukuba esuke eZimbabwe alubhekise kwamanye amazwe.
Sengihlale ngahlezisisa ngakhangelisisa ukuthi iminyaka leyi ebuyayo kungabe kungaba lo tshintsho na. Kunjalo yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma bechiye ilizwe lakithi.
Kodwa bakhona njalo abathi bazafela eZimbabwe loba kunzima ukuphila elizweni leli. UMargaret Matsika ohlala eHarare uthi kwesinye isikhathi ungcono ukuzihlalela eZimbabwe umuntu ahlupheke labakibo hathi ukuyahawula emazweni.
Ngale phandle
most of ama relatives engilawo, they say there is limited freedom and a lot of shifts for you to make a certain amount. So I mina mbona hani it's better ukuthi mina ngithole a source of living lapha eZimbabwe.
Umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha umnumzana Thino Machakaire uthi kabahlale eZimbabwe abatsha beziphandele impilo hatshi ukuyadubeka kwamanye amazwe.
Zimbabwe is your home. Let's build our Zimbabwe together.
Ilizwe leZimbabwe ngelenu njalo kumele lakhiwe yini? Kubuhlungu ukuthi abaningi abasathulayo abaphile impilo abayifunayo kwelakithi kodwa ukuya emazweni akuze kuqede indubo zabo.
Unolwazi Ncube osakhulayo ohlala kobulawayo oyimbongi owaziwa ngegama lokusoma elithi Letty the Poet njalo ocubungula indaba zabatsha uthi bazabaleka eZimbabwe abatsha uma isimo somnotho singaqhubekela phambili singaguquki.
Abantu abasakhulayo mabeqeda ikakhulu izifundo zabo abalazi isikhathi sokuthi beme ukuze ikusasa labo liqhakaze ukuze kusasa kube lamathuba amatsha ngoba babona amanye amathuba evuleka khona ngale ngaphandle kwamazwe.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo eZimbabwe zithi kule nkulungwane lenkulungwane zabatsha abasuka elizweni leli bayadinga imisebenzi kwamanye amazwe kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho nyakenye. Akulanani elibambekayo elisanda kwethulwa zinhlanganiso ezigoqela e-International Organization for Migration lezinye olumayelana labatsha ababaleka eZimbabwe besiya kwamanye amazwe. Ukukhanya bebaningi abafisa ukusuka eZimbabwe. Ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholejini leLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uthi nxa kuqathaniswa namanye amazwe eleZimbabwe kalenzi kahle kwezomnotho lezombusazwe. Ngakho ke lokhu kwenza abatsha abaningi bebaleke elizweni.
Bona labo labasemsebenzini uyathola ukuthi imali abayiholayo iphansi kayihambelani laleyo ehola ngontanga babo abenza imisebenzi efanayo emazweni esakhelane lawo. So babe sebegcina bephuma besiyadinga imisebenzi emankampanini nalawo asemazweni angaphandle ngoba wona ibhadala imali ezwayo.
Ezinye ingcwethi zomnotho lezombusazwe zithi kukhangelelwe ukuba abatsha abaningi bazaqhubekela phambili bebaleka eZimbabwe kuze kuguqulwe ezombusazwe lezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Sakuyisikhathi ke sokuswa imbono yenu lina abalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Siyacela basakazi ke sikhuzeleni bani ke likhuze nansi into esikhula kwamthwakazi la abantu nje kuphela ukuhlukumeza abantwana ngento engekho. Studio 7 siyacela lisidlulisele impela ke likhuze ke likhuze uma kule ndlela sometimes elingayenza ngayo ukuthi abantu babanjwe enzani impela sithi kwazi ukuthi lisize. Siyabonga Studio 7 safenda Mangwe eplumtree okay isigaba.
Siyalibingelela abantu be-Studio 7 lonke izihlobo kini lonke mahlaba ezulu bantu bezimbabwe sizuhlungu ngento yenziwa ngumnanga kwalo mgabo wakhe ukuphathela izwe lidilizele imali kusale kungasela mali. Sasinezimali emabhenki sasala sesihlupheka ngani siyizintsha ezidliwe ngamanqe njalo lezwi likasikazempe kazempe kazinuka amakhwapha. Into enza litshela yona abantu bakithi ngiqondisa kuye la umnangako wakhetha kakhulu ama-CIO sike sabe semjeleliyane elaphane lokuzeni esetuane nerenki uthi ungakhangela emdulini so uvele egoli ungavele kuphi ungalwisi uthole igazi uthi ungakhangela ukhono wayele ntshebe ezinkulu owayezibiza yena uJesu. So siyakhala kakhulu ngento zabo kazembe kazembe kabazinuka amakhwapha bona bezama ukulungisela into yabantu. Ilizwe kabalikhuluma ukuthi ngelabantu hayi kusuka khona le lamtri usuka kona le bed bridge kuloko kugcwela amashona kuze kuyethu kona yathi sikhuluma kabi siyakhuluma kabi vele indawo zonke zokuqhatshwa amashona kuphela kuze kuyefika kona le kushashi yini yena leyo nto kezi kwavala izimali zabantu akulazi imali zabantu abantu bayahlupheka kuloko ukuthi izimali zisemafonini wakwayibona imali ehlala efonini ungayifaka ukuthi abantu ubabize ngabazimpaka ungathi bize ngomhlobo obuthile lomthile uthi kona lokuzawathengisa ilizwe.
Sibonge ke abalaleli beStudio 7 abesethulele imbiko yabo khonapha. Lingakhohlwa iLive Talk lapho esixoxa ngesisindo sezemfundo sona esesisiwa Oliver Lelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.